Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugura undili ubanjwe zinduna.
Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha, beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka, ilungiswa ngabantu bangaphandle.
Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele-Afghanistan zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela nomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokulungisisa udaba lwegugura hundi luqhubeka lusehlukanisa uZulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebeleland ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lomsebenzi ngoba yizo ezisebenza loZulu. Lanxa bekhona abavumelana laye, abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu, lisithi udaba lwegugura hundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxe lomkhokeli waleli bandla, uMnumzana Mqondisi Moyo.
kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilu banje zinduna okuqala sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugura undi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugura undi iyenzakala ngo 83 kusiya ku 87 for all these years from 1987 kuzofika namhlanje induna bezingaphi njalo bezithuleleni bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali uEmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo. Njalo kanti ngakwelinye icele induna zonke zakomthwakazi zingama victims eGugurawundi, zingama survivors eGugurawundi. Ziluphatha njani lolu daba ngoba thina ngaso sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala eGugurawundi bona babephila komunye umhlaba yikho ke sokumele ukuthi baluphathe. Kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lweGugurawundi uEmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyi-perpetrator ungumbulali ngoba okokuqala izinduna bekumele ziqale ziyintshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngeGugurawundi bengama-victims and survivors. Who is the perpetrator? Kungakho-ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le Independent International Commission ezophenya itsho ukuthi izigangi izikliwe zabulala abantu yilaba bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
UEmerson Mnangagwa kasitacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni. Uzama ukusitshela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu uEmerson Mnangagwa ababulala ngeGugurawundi ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo. Sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasemgodini eBalagwe emayini khona ngale. UEmerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthi athi yizo ezazi abantu bazo, thina njenge-MRP sithi kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000 labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of Gugurawundi. So yena ukuthatha ngapho ukuthathe yena induna yizo ezazi abantu bazo. Abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizosebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding ngesiNgisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli beMDC Alliance bavumelanela lumbono kodwa abanye bathele libandla kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutho ngebizo ukuthi ngikhuluma angikhuluma ngizikhulumela ngingasikhuthi kumbe ngisikhulumi se-MDC kumbe yini, kodwa into engayisho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bona kuqakathe ukuthi kumele atshintshwe ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotele MDC jwayele elisha elebe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDC key indlela esebenzisana layo lalaba abayibabusayo abezanupief balakho ukuthi kulokunye okucashile abangakwenza ukuthi zokusiya ngesikhathi sokuthi kuyevota bagcine benyamalalisa igama ibizo leli elithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusa isikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi lebzeliyose lifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kiyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanupief ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunesidabesikile oluka 2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuyisikhathi esihle esisesekhona kusele sikhathi ukuthi bakhangelise udaba lolu lwebizo leukuthi lunqaku ngokuthi kungaba le nto engaphambaniseka sekusiya emaphethelweni. So kusufuze ukuthi emncintisanweni lo okhethweni oluzayo ka-2023 kungabi into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi uyakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDC ekhokhelwa ngumonzura bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ukuthi ibizo liqakathekile kakhulu kubo njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebuthini, bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi i-mob psychology esebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshenta hayi iZANU-PF siyivoteli, siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indawo ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniseko enkulu ekuvoteni, ngoba njalo laba abantu babe-MDC Alliance benzani ngebizo labo? Manje inyendlela yokuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDC le yabomonzura, okuyukuthi bale ndlela abangayenziwa kathesi sibona ukuthi bakwanise ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sebangabantu abangani bangaphansi kwe-MDC ethi. So ibizo lonangwalo liqakatheke kakhulu kulabantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla kawani bame nje one down.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDC lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera
Esithemba ngakho ukuthi uParliamente uzancwe ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliamente ukuthi amu bail out so ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliamente uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zisebenza kanjani ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumende uzasebenzi ebuye uParliament for bathi condonation ukuthi sasebenzisa imali sicela usizo cela uzwelo angiboni ukuthi amabandla lawo aqomile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani bafuze ukutshengisa amandla abo uParliamente njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumvukela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani ngoba iParliamente bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani
imali eningi kakhulu le ukuthi ngaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle
ingaletha umahluko sibili incediswe ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimond
ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle
kodwa ibandla lelo phela leuParliamente nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iParliamente ukhangelise ibandla le-MDC Alliance namanye amabandla akhona kuParliamente sinethembele ukuthi njengoba besimemelela abantu kuma-constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uParliamente kodwa siyabona ukuthi amabandla lawo nxa sewungena uParliamente ngesinye isikhathi kababuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani so izano icina isenza sandalo
umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba le-News Day lithi ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leKroniko lithi izikolo zona ezivulwa ngumvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakazi njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngozibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu
Studio 7 ku Studio 7 ku Studio 7 salibonani salibonani lonke ngivingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo abasakazi balomsakazo sithi vukani liyaphila na hayi thina siyaphila ukhuluma yoleya kuzuzaphi konke stolo ilanga lichona lendaba liphume nendaba hayi siyamuzwa laphana
noma bathi ngo George Chiramba kumbe u George Maramba kankwazi gama lankona liyanyalela mina la lokuphuma emlonyeni wami kodwa kuduzana la khona apho azitho George Maramba something like that laphana ukuthi uthuka i president ye Zambia mhlawumbe ye opposition party wini leyo esi ruling party now uyazothi kwesinskhathi ibokeli nake kunabaye abantu othi mawungabucoxa nayo sithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ilenkinga ezingakhi ifa kanje lwana umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena lento oyicabangayo ungayenzi so uGeorge Chiramba lo kumbe uGeorge Maramba lo abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu okokuthi maye sithi yena ama opposition party noma engawina kodwa kangaka ibuse kutshoni lokhana kutshoti yindlela yokudestroya imqondo yabantu ukuthi abantu be give up bengavoti bezela ukuthi hayi noma singavota vela ngeke siwina ngeke sibusilizwe leli yazi umuntu udinga iattention but ngicabanga ukuthi iattention uzayithola kuzana kuphela abantu abafanelanga bemnaki
viva imarathi viva mqondisi viva siyakubonga mfoka moyo wena ongashayitiye uphephethe isinkwa wena ongatshayinja ufihle umphilo ngithi amavuko basakazi ba Studio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be-RP ngithi ngezindawo endawo 2023 sefikile asizameni lathi esisemazweni asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa sifakeni i-MRP maybe imathelelayo ingakhona ukuthi kube lokutshintsho nya singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MPC siyekhuphizana sikhuphizane hhayi khuphizane nje apho kuthiwa MPC ikhona osekwenzayo ekwenzayo okungayenziwa izana abe sithi hayi siyayikhupha siyabambana siyakhuphisana oba still i-MDC Alliance iyafanana abalandeli be-MDC Alliance bathi ye abantu be-MRP balobandlululo ye ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi ikho singahlangana lapho ye abantu be-MRP ye baletha ibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla kwe-MDC kabadle bathule basekele thi hawu mandebele yiloyo ngubani kahle sazosokola le
ya sesichile ngomnotho weZimbabwe asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka bamanye amazwe abasiboni mina umadawo odabuka elupane
siyabonga mthokazi omuhle liyaphila kumagumamane omhlaba hayi siyabonga ukugcinwa inkosi walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba manje shini abokhulu phela bebathwale behambe behlabe bevikele njalo kodwa mask up madoda yithi into leyo ikhona rini kuyafiwa COVID-19 izandla sigezwe sanitizer ngesepa geza khulu uhlale ekhaya ungathandi ukuchapachampa siyabonga ngithi ngindlule ngilibungisa alikona yini kaya magumbini amane omhlaba lapana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini lapana ekezi seqe sizofika lapha edaluka tandazani malume wasovile ekophulula osobhu wami Ndlovu khona sibhebhele okansil wethu bonke nje abahlali bika-ward 19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngezwa abantu baza inhliziyo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakalayo ezindaweni nezindaweni ngiyabonga uMovini Ngwenyana edaluka
salibonani kustudio 7 okhulumayo ubothulumayo engicelayo nje ukuthi ne le into yebugurawunde thina singabantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazi kuphi ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka so zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi siyosibusa okanjani ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizo babulali futhi kuma ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona sikhuluma nathi uma zingasizo basizo babulali angeke sikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokude da ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele-Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho e-Melika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha alelilizwe alichumi lanhlanu. Abe ISIS laba badubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamtshina edolobheni leKabul lapho okuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika leze-Afghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumente. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isigalesi zijeziswe. Siqoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha beluzahlala luhlupha vele ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili iMelika yayingasoze ukulungisa kuqede du kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke inyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s 80s 90s kuze kufike namhlanje ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone i-ISIL ibhomba ngoba i-ISIL ilwa le-Taliban i-Taliban kayifuni njalo i-ISIL kanti-ke i-ISIL ithethe i-advantage yokuthi abemelika namba sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babe baningi sokuzabafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa le-ISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba.
Okwenzeke e-Afghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target ngokuba vela ama-terrorist nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni ngoba kusela muntu osetsha kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle ngakho-ke bekulula ukuthi babulale
labantu ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngale ndlela edala isiqhobeqhobele siyana kuminyana lokhane airport lokhu bekungasoze kwenzeka kanti ke lapha abamvikelayo bazathi vele abe kungelanto engenziwa sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan kodwa ke umbeke sibangeni esibi sokusolwa kakhulu uzasolwa solwa kuze kube nilanini ikakhulu kuzona lezi insuku kuze kube lenguquko esimeni sona lesiyana esisibone airport
Umnumzana efihlela ncube uhlaziya ezombusaswe siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele-Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile yimi untungamilinkomo